Ubaba umkhiwane amadikane uAbraham. Sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzifaka phansi lokungazikhukhumezi. Ngabe ngabanye ngabe lokhu etshaya uphondo sithi mina qalayo azange vele ekwenze lokho. Isinto esisithole kuye ukuthi umuntu ufound ezibumbe engazikhukhumezi njalo esebenzela isizwe. Namhlanje inyama endlobaneni khona sebesazi ukuthi ide sihlezi eduzele qhawele njengalo muntu wayengumuntu obumbekileyo olesibindi ongalamthetho amathathi osebenzele wonke umuntu eZimbabwe. Yikho ke sitikalale ngokuthula siqhawele sizwe siqhawele amaqhawe.
Udaba lukaChimonyo lilubona njani?
Sibambwa ngaphansi sesithi uChimonyo sebemphe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Kanti iqhawe lesizwe ngumuntu onjani? Iqhawe lesizwe ngumuntu ophile labantu kahle njalo izenzo zakhe zihambelana lozulu jikelele. Ngalokho siyamangala, sibambwa ngaphansi sesibona iZANU-PF lobaba uMnangagwa selimupha isicoco uSimoyo isithi liqhawe lesizwe. Yena waphatheka kakhulu ngomzabalazo we-50 Brigade esithi iGugurahundi echola abantu besintwini